ukuthi kule ndaba okuthiwa yikhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakulayo nto ezasenza sithabe ngoba sivele lokudla kwangkhona vela kasisakudla. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona la sedlulile lapha esidla inqoqo zomlomo.
Babugawule kuthiwa akula khisimusi lonyaka.
Hayi, ngiyamuzwa udadewethu, hayi kuliqiniso lelo nto ngamele ukuthi hayi ikhisimusi eyalonyaka ihlangane nesikhathi esinzima, isikhathi esibhekane laso lesi yisikhathi esilobunzima silomangalisayo obulomumo wemali yethu engenelisiyo ukuthenga okwenyelisa izimuli. Ngokunjalo ukudla kukhona sibili kodwa imali zokuthenga kazikho ebantwini, imali kayikho sibili ngoba imali le khona eminyani ayenelisi ukuthi ikhangele izimuli. Njoba siphuma ngemumeni lalowo owama-austerity measures aminisa wefinance, sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili.
Kambe kukhona yini ukukhazimula okukhanyayo phambili Makhumalo?
Angazi ukuthi inkazimulo le ebona ngomhlonitshwa wami uGawule yithi, ngoba kakuthi kuphathisi nxa sizathi thina umntwana ubuye endlini sithi baba Gawule sengifile indlala, abe sithi kuye bopha ithumbu ngoba phambi kwakusasa inyanga leyiphela izinto zabe seziqoqekile. So okutsho ukuthi angalibopha lelo thumbu okwenyanga yenaleyo ekhona ekisele ukuthi sikhuphuke, asoze awungeni umnyaka omtsha uyabe sefile ngoba kakula muntu obophela ithumbu indlala inyanga yonke. Thina ebese kukhangelile njengabantwana baseZimbabwe ngokokuthi kube nokuyekethikisa okuthize kodwa ngakuthi intilutho. So esikubona namhla yikho sizakubona kona umnyaka ethu siyangena kuwo. Njalo manje lo ozayo sabe sesifihla luxhuphu asikakhali nkona sizakali and ngakhangela futhi emkhathini phandle lapha kume kuthe xa.
Babugawule, ngaloya mnyaka kwangenela iSwadaki kudaba lweZimbabwe yakhethu ubaba uThabo Mbeki waba ngumlamulankunzi, kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabunjwa uhulumende wenkazatho. Sibone njalo ubaba uMbeki ephenduka eZimbabwe kuliviki. Kambe singaba sesibuyela yini kuloya mnyaka ku-2009 lapho esagcina sisiba nohulumende wobambano khona?
Inanzelela ukuthi umumo esesikiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni, sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe. Ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo, sike sibe zihulumende omanyana lokona kuze kubunje uhulumende omanyana. Kodwa kathethi angitsho ukuthi kulungiselele ukuthi kubunje uhulumende omanyana, ithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalihlangani. Ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho, xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili. Ngoba mina ngithi abantu kuqala, abantu yibo abaqakathekileyo ngoba phambi shiwo abantu nxa bengapha abantu bangasala bebusa izihlahla yini, abantu bangasala bebusa inyoni yini. Walwelwa inhlalakahle, akuzange kulwelwe ukuhlupheka, abantu balwela inhlalakahle. Kodwa ngiyabona kungamele ukuthi sihambile njengelizwe safika kwelinye ibanga lapho kunezinto ezaphambaniseka khona. Abanye abantu abangaphandle basizonda ngendaba yomhlaba yokuthatha umhlaba lokhwana kwathatha umhlaba, abantu labo umhlaba kade sihlenziwo lowo kade ungasiwo wethu, salela umhlabathi unkomo wathi yona umhlabathi asiwukuthabulela neni. Yikho okuqakathekileyo khonokho kwasiphambanisela izinto, abantu laba abangaphandle basebengenela labo, yikho sabona kungena ama-functions kungena zonke izinto ezinjalo lezo. Kodwa asikhulumisaneni phela ngabe khona abasincedisayo abangaphandle njengakhonokho ofuna ukwenziwa ngubaba uMbeki. Siyakwamukela kakhulu ngendlela ngezandla zonke ngoba kade oshamisa kade belokhu bedonsa befale ukuthi babe khona kungxenye leyi yokukhulumisana lokhu.
Honorable Khumalo, uyeza yini uhulumende wobumbano?
Thina nje ebandla le-MDC Alliance egoqela ngubaba upresident u-Advocate Nelson Chamisa, uMbeki lota uwile lo nguye uMbeki futhi ka-2008 lapho esabulawela khona abantu izanu yatshaya ama-short sleeve lama-long sleeve equma abantu izandla lenyawo. Kuthe sokunjalo sahamba kukhethe bantshontsha, kathe sebentshontshile babe sithi no uMbeki abuya asikhombise umlotho. Qiniso sibili kwabuya sayenza kwakuthiwa yi-global political agreement, kwakuyindlela ukuthi sifeze ukuthi silungise inhlalakahle kazulu yaseZimbabwe. Akulamgoqo owodwa olandelwayo izani obabugawula abakenzayo bathola isikhathi ukuthi bake baphefumule belungiselela ukhetho luka-2011. So thina esikushoyo ukuthi kule migoqo okumele siyithenge ama-electoral reforms, kanti amabutho wona umsebenzi wabo ngowani? Ngokuthi kula bantu yini kumbe ngokuthi bagcine izalwane zaseZimbabwe? Njalo umnotho lo ukuthi siwulungise siwulungisa njani? Njalo kukhetho lapha kwantshontshwa